Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ekuseni ngosithandekile mhlanga siku 29 kuZibandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapholisa
kuyichina sala sikhanakala ukuthi amadale la amangakuhle masikini abanye abakhethwayo bakhetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu labo abumongameli bezano PF
yebo uxolo usemangalelwe emapholiseni ibandla lezano PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo ze Pollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa
njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabantu ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngezinto ezibaba but nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi naye icela abanye abantu ukuthi bamhlanganise lo president wakhe asikwazi lokho
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo. Unkosazana Delight Munyoro ubikwa ehambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona. Unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana Mubayiwa wabika lolu daba emapholiseni njalo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo. Kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe. Umahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu. Kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo. Umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethula nini isinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akwe edaleni indaba ebondane lomongameli onjenga Chiwenga indaba evele ukukhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona i-judgment yakhona into vele eyadlalalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa i-judgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigqibele yakhulunywa into eqakathekileyo vele ukuthi abantu babekwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomi. Mina ngikuthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywa asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona idale.
Olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo sathathwa
antho lapha emfowethu sina sicala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bazele bayezana labantu laba abomongameli bezana ophepha thina yithi kufanele sikhalakhale sakhalakhala ukuthi isifungo esihambelana nolokhetho sasingamanga kuhle so ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona sengqothiwe edaleni kedinga nje okokuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isifungo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi umathuli bazithiwa ukuzirekruta kakwenzakalanga khonokhu sekhala ngoba isifungo sisenziwe hatshi mbona ngathi kungikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zinezansi eduzayo
olunye njalo udaba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lunga xabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
lokhu phela njengoba institute vele so singamandlwane udaba nalo mngena egudini lapha emthethandawo baqala bakhulume bebodwa omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga othi indaba yakhona yayikhulume ngaphandle kwedala out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasozi baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulokudlelwana nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafanele ngabayingele le ndaba yakhona so njemanjeinje lokhu sokungeke ukukhalakhala nje komuntu ongqothiweyo
lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni elo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare.
Ningakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni we-Studio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla leZANU-PF lisithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC, abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa use-Johannesburg e-South Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lomongameli Emerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labe-SADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu, liyabathinta omakhelwane be-SADC, liyayithinta i-Africa, liyathinta amazwe omhlaba. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izwe lase-South Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale. Kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke lomsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho-ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zime ngenye indlela hayi lokho eziyikho khona.
UChamisa uthi kafuni uhulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le-transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana. Ngokunjalo uthi i-SADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union ezinyeni le-SADC ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwanesambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani, lokho kuvotiwe kwedlula ngesingabo kwaya enkantolo enkulu i-constitutional court yaphuma lesinqumo esithile. Esikwaziyo ukuthi inhlanganiso ye-African Union nama-regional blocks njenge-SADC ECOWAS kabaphikisani nezinqumo zenkantolo ephezulu. Uzakhumbula ukuthi kwakuxoxiswana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulayi ukwenzeka kwalokho, nanxa i-SADC kunye ne-Troika ye-SADC amazwe amathathu akhangele ngezomvikela we-SADC zazi zithi ukhetho luqale lume kuqale kulungiswa izinto ezithile. Angiboni-ke beyithatha leyo ndaba. Okuzayo ngokuthi ubaba uChamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Afrika ize zihloniphekile, acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane bazaphatheka, kodwa kungaba yikuthi kavumelani lokhetho loluyana olwadlulayo, abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka i-African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uChamisa.
Yiphi indlela leyo engasuthisa yena uChamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-transitional authority uChamisa athi kumele yenziwe?
Ivelela yikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo abasekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo abasekela i-MDC Alliance, kulalabo abasekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC engakwenza i-African Union yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecobongula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lonobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa use-South Africa. Okwesibili, kasiyazi nenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo, njengoba upresident wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe. Kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele inanzelele baba Thungamile ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president etshiyana nowaphi i-president. Thina singapha sibhizi sakhilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumethana u-president ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi. What kodwa siyamalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala beSouth Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho lithi ningalokho.
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho masayana nje kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende wakhethwa ngabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
lo ngumnumzana Obed Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo we Studio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake enye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-EASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi ikhredithi njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa bemidlalo ePhumula Open Space kusasa iOld Phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yiesiphakeni waqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and the counterpoint imbongi uTinashe Tafirenyika uVictrice Yanqoba iBolamba Culture Belt iVaya Flanders iCamera Riders DJ JB iSunduza labanye abaningi nengi. Ikhumbule ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sawubona abasazi labalaleli abahle. Hayi mina sithiwa iZanu. IZanu manje sikulelizwe kuthiwa uthathile izoma 1980. Sasikhotha amathe kaSmith baphabadla badla badla iZanu yachitha. Hhayi aboke bephuma iZanu bantu kasi uphozelani izinto ezinhle eyifuna ububi kuphela vele kanje yabonje ngafuna ukubona iphuma kuZaph. Iphume kuzaphu isezilazweni ukubona lokhu yadilizema pha izinto zezaphu zaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha kafake izikhali zayo yezaphu nazo hhayi izanu bantu yayi uphume embusweni abantu bezuza ukuhlala kuhle.
Lawa bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Aba futhi abakhuzeki impela and abasela direction kumbe babekhuzile kumbe babenjani hayi le nto lena abantu bakithi yazi izokufakela amahlonzi manje indawo esegudwini vele left and right yonke indawo lasi-Alexander abantu bazoqala kuzisethwa vele angekho usasala kusaphileki sekunzima yonke indawo sisala njengomvila kuphela ihlala umamele ukuthi entire ngisebe ngaphezu hayi sithole nzima abantu bakithi South Africa.
Linjani basakazi? Ngikhero lo okhulumayo kule nginto yokuthi kona ukuthi kukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Lathi siyakudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplaina ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayide elilodwa kuphela ngoba kathesi kukhanya lina lisakaza ngesayide eliyi-1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi wongkhona pho kwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi amabritish kakhulu ilizwe leliyaze lifuna libuyele esimeni salo lifake lakudala lisasebenzisa i-afsenti lisebenzise isenti lisasebenzisa iphawuti yikho kodwa ukuze liphume abantu bezimbabwe abake bezama ukuthi beyitoyitoye imbizano le vele ingasavunyelwa ukuthi ingenele emavotini iphume ngalibona abinilizwe elibuswa ngamasosha masosha kangakabusilizwe ngoba manje izwe lingani kanje uNkulunkulu kwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi bewuhanjwa ubanda abantu ngamaphanga abanye begundwa ishaywe egameni bagijwela lapha la abantu bagijela kudala sukusela negugrawundi lamanje abaziwe ukuthi bakuphi aye kube seyarojwa masekuya amavoti upheka ingoma enika amathambo wanwani enika amagogogo wanwani wamagogogo lawa ebanikwa futhi avele engasiwe wabo ejontshe umuntu lo obuya i-USA ozosiza abantu bona bejike bekhambeni ngawo abantu ezibabhakake bevuke kakhulu abantu mnembona ngathi sengathi bakulalilizwe ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke kusothi bayi-10 ubulale 6 kusale 4 after 2 years ubuye ufike uthi viva zano wanika amabele lethambo elilodwa elikhuguze elenkomo elijabula bathi izano i-rise wakubona phi lokho amandebele yebo yabo thanks
abantu bagijimenjani ngezindawo hhawu ezimbabwe asazi kuyophetha ngani nje lokho kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona abantu base basemlilini kaya kuyatshisa zimbabwe kuyatshisa egoli kuyatshisa asikwazi kuthi and njengamanje sokukwesa ngendlela abantu abayenza ngakhona hhayi sekuze kungakube ngale zinkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane zihawukele abantu zibazwile abantu bathwele nzima kona kube ngakuthi kuyakhe kucelwe sike sikhulume laye mathupha lo muntu lo mnangagwa lo sike sinabenzomtshela laye dayi ndoda zama ukuthi ukhuphule amasokisi ukhiphe ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni kufaka kwabanye abantu abangenza ngcono kulawo kube ngakuthi kuyakhulunywa laye like lisizame le bantu be-studio 7 sike sikhulume laye lo mnangagwa lo simtshele iindaba zakhe thina
ngikhuluma lodaniel ku-studio 7 ngithanda ukubingelela abakithi ngalena emashumba ekhezi ngilela umalo mami wasemashumba usasiphelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile ngiphilile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplant mina engithanda ukuphutsho kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami hhayi ilizwe lezindaba zama-school fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokhu abantwana bengafundi hhayi lokhu kuyasizisa ubuhlungu yazizwane sithelele ubhulo shemu hhayi sithele nzima wasakazi hhayi ngiyabonga lami
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithathe leli thuba njalo ukwamukela abasilandela kukhasi lethu le-facebook voa indebele lapho esi-live streama khona yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi izathatha isinqumo namhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele e-China ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolu alukafiki kulelo zinga kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele-China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele-Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy loGoodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele eKenya intethe eziningi zihlasele lelo lizwe lapho izidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka omunye umlimi ubikwa isithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno esithe xaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli.
UTrump engamile amaconservative ethe go through impeachment day okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump, bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo. Okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele i-constituency eyovotela uTrump. UTrump e-America usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu. So abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi phela e-America bangemva kwakhe uTrump. Kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism bengemva kwakhe uTrump. So kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa ngehofisini ukuthi i-impeachment lay izamafektha kakhulu kukhetho luzayo.
Ubona ingalibandla lona elama-Democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo.
Okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-Democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki. Ubufakazi obulethwa ngama-Democrats ngecala likaTrump buphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism i-republican party. Ama-Democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi nomuntu kulecala icala lingekho abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo. So icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engoyibandla lama-Republicans engavota lama-Democrats kumbe ama-Democrats evote lama-Republicans. Ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele Melika kumbe kuyadlula?
Hayi ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sithandekile angikhulisa amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yes, sizwe umculo wembongi ubongani ncube ukulima kuphele ngikuphakuleni ningabagodla abageza izitsha ningadli amasilimi usabelusayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabagodla abanekuzamakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabagodla abantu kunabalikhohlwelani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngihlele lingakhohlwa lingakhohlwa.
Okita ikinisi afana lokamba manga Othula ebona abathakathi uyaloya Othleka labahlebayo sehlebile Othonipha ithwalo uqhwalile Umlilo wamasela kawothiwa Ingaxotha amasela ukuze kujontshe lina Ingaxotha abathindezeli ukuze kunindezele lina Ingaxotha ababandlululayo Kedeli bandlululelani Othleka izigwenxa zomunye Kaqala akhangele ezakhe inyawo Ingabakhohlwa abantu Funa balikhohlwe lani Ingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa Lingakhohlwa nokuthi ngitshele lingakhohlwa lingakhohlwa
Inzwisa yembongi ubongani ncube esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC